Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 27 Nhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuqhansa kwendengo ezitolo lapha asikuzwisisi kakuhle. Ukuthi uhulumende efa umthetho wokuthi izinto zithenge ngebhondi kurayithi. Kodwa kade mele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho wokuthi izitolo zingakhwezi intengo zabo.
Intengo yempahla edolobheni lakoBulawayo iqansa nsuku zonke kulandela umthetho wethulwe nguhulumende owelisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe elizweni.
Thina sifuna ukuthi amabandla wonke angene ku-political dialogue ngoba yiwo abaphethe abantu abaningi, ngoba abakhokheli babo bengavele bechiyane imbono, laba ababalandelayo abasalandeli sibelandela abakhokheli babo.
Abasakhulayo abenhlanganiso ye-Youth Under the Young People's Program Zimbabwe Association bathi kumele inkokheli yamabandla amabili MDC leZANU-PF ihlale phansi ikhulumisane. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi balethemba lokuthi iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors lizadlulela phambili esigabeni esilandelayo somncintiswano we-AFCON. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Intengo yempahla edolobheni lakoBulawayo iqansa nsuku zonke kulandela umthetho owethulwe nguhulumende othiwa wona Statutory Instrument 142 owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe elizweni kusukela ngomvulo kuyona le iviki okulinyathelo eselisolwe ngabaningi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ngomvulo uhulumende uvuke ethule umthetho owenqabela uZulu ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga loba ukuthengisa. Lokhu sokubangele ukuba abamavinkili amakhulu lamancane bakhuphule intengo yempahla. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Fortune Moyo uthi uhulumende wenze iphutha.
Ukuqhansa kwendengo ezitolo lapha asikuzwisisi kakuhle. Ukuthi uhulumende efa umthetho wokuthi izinto zithenge ngebhondi kurayithi. Kodwa kade mele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho wokuthi izitolo zingakhwezi intengo zazo. Ukwenzela ukuthi loba lowo mthetho wokuthi ibhondi leselililodi selisebenza lapha eZimbabwe likwanise ukuthenga. So kulungile, kodwa kade mele beqale ngokukontrola intengo ezisemavinkilini ukwenzela ukuthi loba sebefaka lowo munye umthetho senelisa ukuthenga.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi okubuhlungu ukuthi iholo labantu alikhuphukanga.
Ngithi ukuqansa kwentengo yezinto emavinkilini kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu imiholo kayikhwelanga kathesi. Uhulumende usakhuluma ukuthi uzakhwezela isisebenzi sakhe imiholo. So izinto sehle zaqonga vele, angazi ukuthi abantu bazathenga bethini ngoba le mali yamazweni ivaliwe. So abantu bazaphila nzima sibili, kusho ukuthi izinto zizaba khona kodwa zizaswela othengayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi ukuqansa kwentengo lokhu akubaphathi kahle.
Ya, lokhu sokusithwalisa nzima kakhulu ukuthi kanti sina besicabanga ukuthi uhulumende uyalungisa izinto njengoba esethe imali zemazwe nangaphandle zingasebenzi. Kodwa sesikubona kusenzakala entengweni ezitoleni lapha akusasiphathi kahle. Kodwa sinanzelela njalo ukuthi laba kade sebefake imali yangaphandle empahleni sebeguqulile intengo leyana yaba ngeyalapha ekhaya imali leyi ibhondi. Wazananzelela ukuthi uma kuyukuthi into biyi $10 US manje kathesi sokuyi $100 bhondi.
Ethi osiphatheleni labo sebeqila abantu bethatha imali yakwamanye amazwe ngemali ephansi.
siloke sisakukhangela ukuthi kanti kuhamba kanjani kodwa ukukhanya ngani labo laba abomkambo wangensitha sebefuna ukuqila abantu ikakhulu bekhangela ukuthi abantu bebengatholanga information egcweleyo evela kuhulumende ngoba into le ijume wonke umuntu sebefuna ukuthi beyithathe imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi kakhulu kodwa ungathi uyakibo futhi uthi uyayithenga nale imali bayakutshela intengo nalala kade bethengisa ngayo izolo so sibona ngani sokulobuqili sebefuna nje ukuthi bebamba abantu ngendlela engaqondanga bethathe advantage yomumulo
imali yohlobo lwebond note iyalingana le mali yebulenjini RTGS njalo kusukela ngomvulo akula muntu olelungelo lokusebenzisa imali yakwamanye amazwe ethenga kumbe ethenyisa eZimbabwe kodwa lokhu sekubangele ukuqansa kwentengo yezinto okudlulise amalawulo kobulawayo osomabhizimusi bakhweze intengo yempahla osekuchiye uZulu ekhathazekile kusenjalo kulandela ukwethulwa komthetho wokunqabela ukusebenza kwemali yakwamanye amazwe uhulumende osekhuphe abantu abahamba behlola intengo zempahla kungena nyathela asebethe balithatha kumavinkili asekhweze intengo ngimele iStudio 7 yiko Bulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Umphathi ntambo obona ngezisebenzi unkosikazi sekayinzenza uthi uzakusa isikhalazo asinikwe ngabenhlanganiso yezisebenzi yeZCTU labanye osomabhizimusi sokuthi uhulumende kumele ayekele inyathelo aselithethe lokuthi kusetshenziswe idola leZimbabwe kuphela ukuthenga lokuthengisa impahla elizweni ngoba isimo esikhona elizweni singavumeli ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe lodwa. Umkhokheli weZCTU umnumzana Peter Mdatsa utshele iStudio 7 izolo ukuthi izisebenzi zizangena emigwaqweni zitshengisela nxa isikhalazo zazo zingemukelwanga nguhulumende. Lokhu kulandela umhlangano wedale leTripartite of Negotiating Forum elimanyanisa izisebenzi osomabhizimusi kanye lohulumende.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Abasakhulayo abenhlanganiso ethiwa Youth Under the Young People's Program Zimbabwe Youth Association bathi kumele inkokheli yamabandla amabili amakhulu ezombusazwe yaselizweni abathi umnumzana Nelson Chamisa ukhokhela iMDC lo mongameli Emerson Mnangagwa oweZANU PF bakhulumisane ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe. Bathi ngoba ukukhulumisana kwababili laba abayibo abalabalandeli abanenge elizweni kuzosiza ekuthini iphele inzondano kwezombusazwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Esinye seziphathamandla senhlanganiso le, umnumzana Tinashe Nyangunzu, ulandisa ukuba kungani besitsho kanjalo. Kwasekelwa njalo ngomunye wakhe okulinhlanganiso, unkosazana Fadzai Chaiva.
Thina sifuna ukuthi amabandla wonke angene ku-political dialogue ngoba yiwo abaphethe abantu abaningi ngoba abakhokheli babo bengavele bechiyana imbono laba ababalandelayo abasalandeli sibelandela abakhokheli babo sokuletha ukuxokozela phakathi kwelizwe sifuna ukuthi bona babonisane ukwenzela ukuthi umuntu wonke olandelayo umuva kwabo layo akwanise ukuthi sibambane sibonisane sikwanise ukuthuthukisa ilizwe lethu.
Ugcizelele ukuba kungani yena labanye abasakhulayo njengaye beqonqosela ekuthini amabandla omabili la akhulumisane ukuze isimo elizweni sizinze hathi lokho esiyikho khona.
Kathesi sizame i-image. Ngiyabona bakhanyele kwi-image. Nxa kungehlula khonokho sizazama lathi kungene emgwaqweni. sizazama ngokuthi singene emgwaqweni ngokuthula kungela kuqokwezela kungela violence ukuthi basizwe ngoba kathesi sisebenzisele lithuba ukuthi basizwe ngoba noma singayala sihlezi siyafa futhi ngapha emgwaqweni siyafa so sesesiphonga uzinikela konke konke ukuthi kuphume kuphela ukuthi sithuthuke kuphela so siqale ngale ndlela elokuthula ukuthi basizwe.
Abasakhulayo laba bathi ngoba lanxa sezikhona inkulumo eseziqhutshwa zamabandla ezombusazwe ngaphansi kohlelo oluthiwa Political Actors Dialogue POLAD, ababoni ziletha umahluko nxa zingagoqeli iMDC ekhokhelwa nguChamisa. Bakhuthaza umnangagwa loChamisa ukuba balalele izikhalazo zabo hathi ukuqinisa amakhanda ngoba uthiwa sivelela uhlangothi lwabasakhulayo. Ngakolunye udaba, abazali babantwana abafunda isikolo seRidings Private School base incwadi yezikhalazo kwabogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary bekhonona phezu kokuxotshwa kwababalisi abathathu ababikwa belolonga izifundi ukulungiselela ukuloba imihloliso kanye lokuba kulokungathembeki komphathi isikolo lamalunga eboard okubikwa kusenzakala kiso. Omunye umzali ongathandanga ubethwa ngegama uchasisa ngembangela ebafuqe ukukhweza lesi sikhalazo. Abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokuxotshwa kwababalisi abafundisa amaklasi alabo abalungiselela ukuloba imihloliso kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Bathi bafuna kwenziwe njalo inhlolisiso ethiwa yi-forensic audit kundlela umphathi wesikolo kanye le-board yakulesi sikolo abasebenzisa ngayo imali abazihlawulela abantwababo sekule hunga-hunga lokuthi iyachaphazwa mahlayana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Sibongile Mavis Gama. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngenkinga ezibhekane labesifazane zokuqonga kwentengo yempahla lokudla mihla lemihla elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kufe umpholisa oyedwa ekudubukeni kwamabhomba amabili akade ethiwe emzimbeni yamalwecatsha esimoslem edlulisa amalawulo enkambeni ezimbili zamapholisa kwele Tunisia lamhlanje. Kulimele amanye amapholisa amabili kanye labantu makhaza akade bezihambela abathathu. Iziphathamandla ezilithumi zebandla lama-Democrats lakwele Melika ezizibike ukuthi zifuna ukuncintisa ukhetho lukamongameli kukhetho lokudinga umongameli welizwe zibe lengxoxo mpikiswano esigabeni sakuqala sokudinga uzamelana lomongameli Trump kukhetho luka-2020. Enye njalo ingxoxo mpikiswano idebate ikhona lamhlanje phakathi kwabanye abalithumi ezenzelwa emangweni weFlorida. Ukuvezwa kwamagama eziphathamandla zebandla leZANU-PF labanye abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo okwenziwe inkokheli yentsha yeZANU-PF isithi abathembeki kumbe i-corruption sokulethe inkulumo kubandla leli lakuZulu mathupha. Abanye ngabathi umongameli Mnangagwa uQobo nguye owathuma intsha le ukuthi yethule amagama eziphathamandla lezi. Umnangagwa utshele idale le-Politburo ukuthi usebumbe i-commission ezacwayisisa ngodaba lolu. Kambe kukhona ukuzaphuma na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawule endawonye lesiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Sengezo Chabangu onguye osungula lingxoxo.
Thina sakubona kudala ukuthi benjiyana abafowethu obhethi babehamba besiyathenga izindlu eVictoria Falls ngesikhathi nguminister of mines ama-diamond achabalala kwangathi thina esiphansi enkwemhlubulweni wangakibo kwangatholi umuntu lama youth angazathola lemsebenzi naleyo kwakungani sikhuluma ingane yokwazi abantu laba siyavumelana ke athesi lama youth ezanwa obulutsha ngani ngoba okumele bakunanzelele ukuthi ilizwe leli ngelabo thina sesikhulile sesisebenzile sesehlulekile njalo ukuthi siliguqule yibo abazaliguqula thina sesingabanika kuphela indlela
bakhona abanye mnumzana Gawule abathi njengoba inhlanzi ngayibola iqala ekhanda okuthi ukuthi okwenzakalayo lokhu kutshengisa ukuthi iZANU PF iyehluleka njengebandla yiyo ebangela ukuthi kube layona le corruption uthini wena kwenu
mina kangivumelani nako ukuthi iZANU PF yiyo ebangela khonoko hatshi kodwa ngizama ukubuyela emuva ukuthi kakhulu sibili izinto zawonakala nesikhathi sombuso lwana okamgaka odlulileyo lapho amapholisa ayehamba esenza khona ukuganga legcekeni kungani kusemthethweni ukuthi basathele abantu izimali othi huri laba besenza idoti zabo ingcekeza esabeka kwakubolile laphana yonke into wawuhamba abantu bepungutengo i-corruption ke kakhulu thina elizweni lethu leZimbabwe iqale khonapha esikhathi ekugcineni kombuso kamgabe kakhulu apha esiyibonele khona kodwa i-corruption ikhona emazweni amanye wonke even kubo-South Africa ikhona ikubona i-South Africa athi baphuma sibili bephethe amazembe wonke ukuthi bayilwise ukuthi bayiqede i-corruption siyakuthabela konokwana so lathi njengeZimbabwe ihulumente sifuna ukuthi ihulumente ithengise ngokwenza kungabi yinkulumo kungemazwi kungabi ngamazwi kungela zenzo kuthengiswe ngezenzo ukuthi i-corruption ngempela sifuna ukuthi siyiqede siyilwiseni
mnumzana Chabango uyavumelana la yini umnumzana Gawule ngodaba lokubana hayi iZANU PF yona ayisiki ukuthi ingcolile kodwa kulabo bakhona abalutshwana abangcolile
hayi amvumelani laye umfowethu lamhlanje singeke sasola umgabe ngani ngoba umgabe ubengasebenzi yedwa omnangagwa bebengama right hand person abaka umgabe uthi wenka bonke laba bebekhona bonke ogawule laba bebekhona bengakasuki ebandleleni so namhlanje singeke sathi umgabe sesukile sibe sesithi umgabe nguye wayewrong bona nxa kwakusenzakala leyo corruption babe senzani babe yini akulasikhundla umnangagwa since 1980 angazange asithwale ube nguminister of defense ube nguspeaker of parliament ube yinto yonke security minister of security ube yinto yonke waba nguminister of finance so waba nguadvisor kamgabi so ube vumelana le corruption leyo iZANU ivele ibolile
nanto ke udaba mnumzana Gawule uthini wena
ngithanda ukuthi ngibuyele ngithi kumfowethu uChabango ngiyananzelela ukuthi nxa sikhangela nge-corruption angitsho ukuthi balutshwane kuZANU P F angizange ngitsho njalo ngithanda ukuthi ngithi iZANU P F as much as iZANU P F ilabantu abacorrupt le-opposite ama-opposition parties labo MDC labantu abacorrupt mina kulabanye abantu esemabahambisa ku-anti-corruption commission engabahambisayo emabizo abo yona lento ebazenzayo ba-corruption both MDC leZANU P F but ngisalindele ukuthi mbone umsebenzi wakho uyenza akala okusegcekele ukuthi uthaba nqa ngahlanga nawo ngakunika lamabizo lokho angufihli lokho bagangile abantu ku MDC bagange bafile ama councillors akho na masela amanye athi izitend lana enze idoti yonke both MDC and ZANU PF bombe kubolile konke akwehlukaniseke amasela ungamisa laphana amasela amanye owamisa laphana uyabona la amanye nge MDC amanye ngaye ZANU PF ngawo ngobuningi bawamasela lalamele eqedwe angivikeli umuntu angithi ukuthini but ngithi umbuso lo omutsha uvule amasango ukuthi kubenze i-anti-crack unit ku-ofisi kamongameli
mnumzana Chabangu wena ubona ungani i-commission leyi ethiwa icubungule udaba lona lolo le-corruption izaphumelela yini ubona izaphuma lokubambekayo
sesizwile ngama-commission kambe mangaki ama-commission eZimbabwe singalista iZimbabwe lama-commission amaningi aseafomwayo abunjwa kodwa uthi uyazama ukubuza impumela yona leyo commission dololo akulalutho oluphumayo and ingazikhiphe leyo mpumela yakhona iyafihlwa ayikhitshwa leyo mpumela yaleyo commission
mnumzana Gawula usigqibela uhlelo
ye asithini thina ke mfo wethu Thabango ngithanda ukuthi ngithi mina ye asiyekeleni inkukhu ilalele amaqanda sibone ukuthi azaqaqada yini kumbe amahumile amaqanda la kumbe asoze khiphe lutho nangasoze khiphe lutho sizabona inkukhu sedlula isikhathi sayo sokulalela ukuthi hayi lapha kulanto ephumayo.
Hello ke ngumnumzana Believe ka ole siphathamandla sebandla lezana uPF bexoxa indawonye lesiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Sengezo Chabango. Kwezemidlalo abalandeli bomdlalo wenguqu bathi balethemba lokuthi iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lizadlulela phambili esigabeni esilandelayo esomncintiswano weAFCON oqhutshelwa kwele Egypt kulezi nsuku. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu leZimbabwe libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Uganda ngolwesithathu ntambama wempumelelo etshiye iqembu lelilo mklomelo wodwa ngemva kwemidlalo emibili. Phezu kwengalane yemiklomelo yesibaya sikagroup A kule qembu le-Egypt lona eselithole ilungelo lokudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokuba litshayele DRC 2-0 okutsho ukuba selinemiklomelo yesithupha. Iqembu le-Egypt litshayele eZimbabwe nge-1-0 emdlalweni okuyiwosungule umncintiswano walo nyaka. Endaweni yesibili kuhlezi iqembu le-Uganda lona lemiklomelo emine ngemva kokuba litshayele DRC 2-0 emdlalweni walo wakuqala wesigaba sezibaya. Umlandeli womdlalo wenguqu obukele umdlalo obuphakathi kweqembu leZimbabwe lele-Uganda uSibonakaliso Ndlovu uthi iqembu leli lidlale ibhola elimthokozise kakhulu njalo lokhu kumupha ithemba elokuba benganqoba ele-DRC emdlalweni wabo wesithathu njalo ungowokucina owezibaya.
Nxa bengadlala ngendlela abadlale ngayo leqembu le-Uganda, hayi bengadlulela phambili. Ngoba badlale kuhle kakhulu but basuke baba lomnyama nje ukuthi ibhora beliyala ukungena emambuleni. Kodwa nxa ku-DRC inkosi ivumile, imklomelo emthathu bengaphuma belayo.
Intatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mkokoyarira laye uthi iqembu lama-Warriors lilakho ukudlulela phambili nxa kungakhangelwa indlela elidlale ngayo leqembu le-Uganda.
Badlale kuhle sibili kodwa into abayiphamanzileyo kuyehluleka ukusebenzisa amathuba abawatholileyo. Kodwa sikhangele phambili sibona zani ama-Warriors engaqhubekela phambili ngenxa yokuthi kufunakala amaqembu amabili kugrupu linye ngalinye njalo kuzaba lethuba lokubana iqembu eliyabe libe ngelesithathu eliyabe libe ngcono kulawa bengesithathu liyenelise layo kuya phambili. So ama-Warriors engadlala eqalinise ukunqoba i-DRC balawo amathuba amaningi njalo amagulu okubana beqhubekele phambili.
Amaqembu azaphutha esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane eziyisithupha azahle adlulele kwisigaba elandelayo esomncintiswano. Kodwa kuza kuba lamaqembu amane azaphutha esendaweni yesithathu lawo azadlulela phambili ngoba ithole imiklomelo ethe xaxa. Umlandeli weqembu lama-Warriors uCaroline Dube uthi yena abaqeqeshi beqembu lama-Warriors kuzamele badlale indima enkulu ekukhuthazeni abadlali babo ngoba abadlali laba bengathi kabazithembi nxa bengabaphambi kwegedi.
Abagahli beqembu lama-Warriors sebekhuthe kakhulu imidlalo emibili asebeyidlali njalo kuzamele bekhuthazwe ukuba bengajahi nxa bengazithola bephambi kwegedi. Ikanti lo knowledge msoni kuzamele bemdlalise noma ekhuthe kakhulu emdlalweni wabo le-Uganda.
Imidlalo yokucina yesibaya sikagroup A izadlalwa ngesonto lapho iqembu leZimbabwe lizadlala khona lele-DRC kuthi ele-Uganda lizadlala lele-Egypt. Limidlalo izadlalwa ngehola lethoba munye ebusuku. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph. Kunjalo nje silokhu sikudaba lwezemidlalo. Intatheli izindaba ezemidlalo eye-VOA uSunday Shomari okwele Egypt emncintiswaneni walonyaka we-AFCON 2019 wenelise ukuthola ithuba lokuxoxa labadlali ababili beqembu elimela iZimbabwe lama-Warriors uKama Billiard kanye loThabani Kamsoko. Asizweni bekhuluma siqala ngoKama Billiard elandelwa nguThabani Kamsoko.
Just be patient with us. We appreciate the support. We know as strikers we really need to score goals for us to win the matches. That's it. And we just need everyone right now. We also as disappointed as they are. And we just going to look at the game and see what we didn't do well.
Sicela ukuthi libekezele. Siyakwazi ukuthi liyasisekela. Njengabagadli siyakwazi ukuthi kumele sihlohle. Sidane njengani. Sizahlolisisa umdlalo ozayo sibone ukuthi singenzani ukuze sihlohle. UNkulunkulu uzasisekela kulokho.
I think we did well. You just need to score goals, brother.
Sizamile kodwa kwehlule ngoba asilithelanga emambuleni njengalokhu kade ukhangelelwe ngabantu.
I don't think there's anything else.
What I can say is we created more chances. We failed to convert them. We didn't have luck on our side today.
Sizinike amathuba amaningi loba nje sehlulekile ukwasebenzisa. Sibe lomnyama. Kumele siwalungise amaphutha la sihlohle.
We have to rectify our mistakes and try to score the chance that we get.
Salibonani makadi molweni linjani konke konke kukhona TKP besiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Intengo yempahla edolobheni lakobulawayo iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela umthetho owethulwe nguhulumende othiwa Statutory Instrument 142 owalisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Abasakhulayo benhlanganiso ye-Youth Under the Young People's Program Zimbabwe bathi kumele inkokheli yamabandla amabili MDC leZANU-PF bahlale phansi bakhulumisane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30. Igama lami nguChris Gande, ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.